Leli lihlandla lesibili lohlelo oluqale ngomnyaka odluleyo olusungulwe lamhla lugqitshwa ngolwesihlanu. Amantombazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane yibo abaphiwa lumuthi wokubavikela kumvukuzane yesibeletho. Udokotela Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagcikwana kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu ukuthiwa i-cervical cancer, oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akula nkinga, kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane, wokuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operate.
Uyaqhubeka udokotela Ngwenya ethi imvukuzane yesibeletho ingahlangana legcikwane le-HIV ilumatha ngamandla.
Ye, okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo womlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus, HPV. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube lemvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagcikwane, imvukuzane le ibisisebenza ke le gcikwana leli le-HIV. Lokhu kubili ke imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
Uxwayisa omama ukuthi bengavilaphi ukuya esibhedlela ukuyahlolwa impilakahle yabo ukuze bathole usizo masinyane.
Njengoba kunjalo, mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayekhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube imvukuzane, ngoba imvukuzane iyabe sekuthulete. Njalo labo mama sebaqeda esithi completed family, sebaqeda ukuba labantwababo ukuthi ifamily yabo hayi siyenele, labo mama ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso, bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu. Yikho ngakho namhla.
Unkosikazi Sanele Mpofu, umzali womntwana oyintombazana ohlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-HPV ngomnyaka odluleyo.
Mina inkazana yami e-grade 7 yavaccinethwa ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yona leyi eka-May evikelwa ku-cervical cancer. Vikele uthe lapho esevaccinethiwe last year kazange sike sibone any side effects. So ngithanda ukuqonqosela omama, maybe mhlawumbe yabusesaba ukuthi maybe umntanami kuzaba lokhu lalokhu ngemva kokuvaccinethwa. Ngithanda ubaqonqosela ukuthi hayi kababuye, owami nginje ngiyafakaza ngithi kazange abe lama side effects. Siyabonga kakhulu kuhulumende, ngoba nxa singathi siyakhangela thina kathesi abantu abadala abaningi bethu bahamba ngendaba ze-cervical cancer. So siyawubonga kakhulu lo umkhankaso othe wathathwa nguhulumende.
Ikhansili yakobulawayo kanye lohulumende bethule umbiko wokuthi umkhankaso wokuvikela igcikwane le-HPV uyaqala lamhlanje ngomvulo usiyaphela ngolwesihlanu. Abakhangelelwe ukutholiswa lumuthi ngamankazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane ezikolo lasemtholampilo eseduze labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.